Unobhala jikelele wezinaso umnumzana Funye uthi okwenziwa nguNkosikazi Mgabe kufana lokuhleka abantu abasebenza gadalala bezama ukufunda nzima ukuthola leso sicoco.
Siyabona ukuthi langa lelanga abantu bahawula, abanye baba ngama school dropouts kodwa belela ukuthi befinyelela ukuthi bethole ama PhD degree. Manje ke kuleli sesibona ukuthi ukulala lomuntu sokuyipassport ye degree ufunje ngezinazo. Siyayala into nje sithi umunye lomunye emele esebenzele uyiko bakhe.
Umkhokheli wezinaso wakwamanje umnumzana Archibald Madida laye uthi okwenziwa uNkosikazi Mgabe kwaba inhlekisha hasi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni wonke jikelele, ngakho-ke kumele ngempela kuhluzisiswe. Uphinde wathi bayamukela ngenjabulo lokhu okwenziwa ngabezakhi kodwa into eqakathekileyo khathesi yikuyekethisa izifundi inhlawulo nxa zikuattachment.
Our position is in us and the students is that attachment fees must be scrapped totally because it's
thina njengezinaso sithi abafundi akumelanga bebe bebhadala ngesikhathi beku attachment ngoba babe besebenza babe ngekho esikolo. Njalo lonyaka siza kuqala uhlelo olokuthi sikhulumisane labezikolo ukuthi ama students engabhadali lezi mali.
Ekhuluma le Studio 7 emela abenhlanganiso elela amalungelo kaZulu ethe jamuka jesijikile umnumzana Ostalos Siziba oyisifundi se-University of Zimbabwe uthe kuyathokozisa ukuthi izakhi isize yabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi bahlolisise iqiniso ngemfundo kaNkosikazi Mgabe ePhD.
Kuhle kakhulu ukubana ke so yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iyahlungulula indaba ke kamchwica mfundo Professor Leva Nyagura ewe invento Zimbabwe ngendaba yokupha ke iPhD kuGrace Marijuta Mgabe njengetyajamuka. Njalo sihlanganela leZimbabwe National Students Union sithi ke kuyi entuthuko eqakathekileyo mayelana lokulwiswa ke kwendaba ke yecorruption kule.
Ngesikhathi engumkhokheli wenhlanganiso yezifundi e-UZ umnumzana Siziba wahambisa uNkosikazi Mgabe emthethwandaba nge-PhD yakhe leyo ayithola ngobukhobokhobo kodwa akazange aphumelele. Omunye njalo owayesifundi se-UZ uthe kuyinto enhle ukuthi uNkosikazi Mgabe athethelwe isicoco lesi ngoba engasisebenzelanga.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu esikhangelane okumele kube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mgabe kuthiwa useyisikhwica mfundo kumele ikhitshwe ngoba siyakwazi wonke umuntu osegcekeni ukuthi wayiphiwa ngoba
imizamo yokukhulumisana lomkhulu owenza umsebenzi wokuthonisiswa kwabantu kuzakhi umnumzana Goodson Nguni yehlulekile ukufezeka ukuthi ababalisi abe-UZ balile ukukhuluma ngalolu daba besesabela imisebenzi yabo. UNkosikazi Mgabe wathola isicoco se-PhD esiba ngudokotela ezifundeni abika wazenza ekolitshini ele-UZ ngo-2014 okwavusa umsindo iningi labantu libuza ukuthi wayehambile na esikolo. Ngeviki eliphelileyo amanye amaphephandaba ethule udaba lokuthi ababalisi abedlula amajumi amane 43 babhale incwadi bechinga ngalokhu kugcotshwa abathi abakwazi lokhu kwavela ngaphi. Njalo uVice Chancellor wale iCollege uProfessor Leva Nyagura laye kumele abuzisizwe ngalokhu. Ngimele eStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.